o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
kuthandira yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo iparty ye-MDC.
Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kwamnumzana Nelson Chamisa ukube ephethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT.
Inhlamba i-$17 ayenelisi ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale i-rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantwana bethu, sibhadalele ukudla, le-school fees, lama-bill, ama-rent. Ukubona ukuthi esizinda izinto eziningi ngama-forums.
Abahola imali zempentsheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu. Izizalwane zeZimbabwe ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezitshayele ihlombe ikhomishini yamalungelo oluntu ngokubizwa umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda udubo lokuxhasana ngemihlobo lezenophobia elizweni lelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usekhethe omunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abephethe intambo zokukhokhela leli bandla azephindele ekhaya evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lomnumzana Elias Mzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba uveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabasekeli bakaTsvangirai, uMzuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTsvangirai usehluleke ukulungisisa ukufuthelana kusebandleni lakhe, njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa umgaqo. UTsvangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo iparty MDC. Kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi echubukuna ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli, njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC libandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo, abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Kunobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu ashifunye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya zabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo, ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayisho ukuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayisho ukuthi kuphakanyiswa uNelson Chamisa, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele, ngoba kuyanika ke iconfidence especially kuma youth kade ngakhangeleli ukwenza into zepolitika but babona ukuthi no lati sile siyakwanisa ukuphiwa ichance yokuthi sikwanise ukuzibusa siyakwanisa ukuphiwa ichance ukuthi sesihambele sihambe phambili
ingxenye yabasakhulayo MDCT ikhulume namhlanje imelwa umgcini sihlalo wayo umnumzana Epson Jisiba ixwayisa umakhuphe lomdzuri bona abantu South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe MDC Alliance umdzuri nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC umnumzana Tsvangirai engekho uChamisa ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTsvangirai ezinye ingcitshi zombusazwe zithi ukukhishwa kukamdzuri lokungakhulunywa kwamakhuphe kuhle kutshengise ukuthi uTsvangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula uChamisa wenelise iminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomgangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe imele isithu 7 ngiseHarare ngimkhipton Pepe.
Kusenjalo ibandla le-People's Democratic Party lithi lisekela inyathelo likamnumzana Tsvangirai lokuthi umnumzana Chamisa abe ephethe isikhundla sakhe kwe-MDCT kanye lakumanyano MDC Alliance lapho iPDP elilonga khona. Embikweni eliwethule namuhla ibandla leli lithi lizakwamukela umnumzana Chamisa kuze kufike esibangeni sokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli nxa kungumnumzana Tsvangirai omnika leyo mvumo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele siphathamandla sePDP umnumzana Edwin Dlovu.
I-Management Committee ye-PDP ihlalele phansi izolo elomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele ke isibopho lesinqumo esenziwe nguMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho ke izinqumo ke ezenziwa ke ngulo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bayakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi.
Ye, thina njenge-PDP kasifuni njalo kasithande ukuthi singenele ke kupolitiki yamanye amabandla kodwa ke thina sima ngezinqumo ze-alliance kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe uMorgan Tsvangirai okhetha uChamisa thina samukela ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe ngu-chair we-alliance ukuthi hhayi kubandla lami ke senza khetha uzibani angimele thina ke kasibi lohlupho lakho kodwa ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDCT.
Nxa kuyikuthi i-politics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC Alliance ke
bonke bahambelana ne-alliance ngoba nanko phela labanye abasekelo abanjengabomdzuri baka babonakala ke kwamanye amarandi ze-alliance samukela kona labo esibabona bebuya bezosebenza beku-alliance.
Njoba lina lalikhethe yena ngwakhe umnumzana Tsvangirai, umnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe?
Ngokunjalo ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo, uProfessor Wesman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo, uTendai Biti ngomunye esimthembayo. I-original MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha waba ngummeli wephalamenti kwadana kuze kube lamhlanje lokho ngummeli wephalamenti. Siyambona kwenzayo enguminister, simbonile inhlelo kade ezenza ephalamenti, siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamenti ngamadebhethi awenzayo. Yikho kasilansolo ngitho kasisole lutho ezilongo ibandla le-MDCT kuyilo elimlethileyo lathi hhayi hamba uyekhokhela i-alliance kwesikhatshana uTsvangirai engekho. Sikwamukela kunjalo, kasilansolo, kasilahlupho ngakho.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-PDP sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Ah,
Abahola imali zepensheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu ngakho bafuna yengezelelwe. Bahola amadola alichumi lesikhombisa i-$17 kodwa imuli ephila eZimbabwe ikhangelele ukusebenzisa amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu ngenyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangade betshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr. Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende emhlanhlandlela Government Complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi emhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathi ntambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Coal Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza eNRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba i-$17 ayenelisi. Ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla, le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izinto eziningi ngama forums. Ama forums lana akusey ukuthi ngama forums, sebe double phakathi. Ngapha ulojisa 2 rooms. Yena osala le 2 rooms. Ukwenzela ukuthi raise imali. 1 room belela abantu bengu 10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza eNRZ uhola amadola angamachumi amabili lanhlanu i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina babhubha bafa befile benjalo gogo imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bavala bafuna 4000 mina khola $25 so imali le kayenelisi ukuthi igcina abazukulu ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwe kufuneka imali ngigula sisendlini sibagcinile gogo nje balibona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyachuba ogogo.
Umnumzana Charles Banda uthi iNASA iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingathi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Ufuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi anti basitele ukuthi iyangaphi isebenzisa njani njengoba bengasinikitheni ukuthi siyidle anti basitele phela ukuthi bayisebenzisani.
Umfelokazi unkosikazi Esnathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi iNASA yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenza e-CSC 30 years esebenza e-CSC so wasebhubha 2006 so 2006 imali yami yasuka e-CSC ngene naso ukuthi benikile akathesa banike imali yami and khonapha mpila nsimanja ngathi khona ngikulisa kunika imali yakho ngathora lanika imali yami ingasayina ngakhokhona abantsheli lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
Qoqene njengabantu izizalwane ezihlala amapension yazo ngoba isizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kula bantu abadala abasenze railways bahola imali ncane yabo $17-$20 uyababona ukwehluleka kwabo lapho ehlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Bongani Netha uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabatsha akula msebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcine ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
abadala yibo abasikhangele ezindlini thina njengama youth asisebenzi abadala abasebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama pensions zabo azenelisi ukubagcina and if you look at it ngendlela eku situation yakhathesi into le ayaffect bona bodwa iaffect a lot because it's a broader national crisis so kuswelakala kwemali ezabadala kuaffect a lot because thina sihlezi abadala yibo abasigcinile so sithuma ngoyo selala yesiko ngenxa yemali abaziphiwayo
iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sihlolisisa imizamo eyenziwa ngabasemazweni abafisa ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi zikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilunga lebandla lezombusazwe eliphikisayo kwele Kenya selixotshwe elizweni lelo lithunyelwa kwele Canada ngemva kokuphatheka ekugcotshweni kokulingisa okungekho emthethweni kuka Raila Odinga ukuba ngumongameli walelo lizwe etshengisela ukuba umongameli Uhuru Kenyatta waqila ekhethweni. Umiguna Miguna isizalwane seKenya esesi lengwalo zokuba ngowase Canada. Sokufe abantu abayisithupha engozini yokuzamazama komhlaba kwele Taiwan yachiya izakhiwo ezimbili zezitezi zilengile okokuthi zingawela phansi iloba yisiphi isikhathi. Kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe lamhla uChris Gande weStudio 7 Uxoxa lonkosikazi Angela Moyo Hardy ohlala edolobheni lePennsylvania ngapha kwele Melika.
I own an elder care agency sigcina abantu aba over 55 ezindlini zabo sibanceda ukuthi bengagcini sebesendaweni ezinjengabo you know nursing home ama assisted living.
Likwenza njani lo?
Sifika sibe imuli yabo engekhoyo you know the family in absence ukuthi umuntu usifika ku stage lesena empilweni abantu sikhula sisiba ngogogo ukuthi umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzenzele umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzi drive ungasakhumbuli kuhle ukuthi kumele ngithathe umuthi kumele ngiyebona udokotela so thina sifika sibe imuli adopted for a small fee sincedise ukuthi umuntu ahlale akhule aguge esemzini wakhe.
Likwenza njani ke lokho kule zifundo yini owazenzayo ukuthi weze wenelise kono?
Mina isifundo engasenzayo ngise business. So as we know ukuthi isifundo se business le mali sikwana ndawo yonke. But ngifunda ngisenza njalo nga concentrate njalo ukufunda abantu abadala you know I don't know what you call the elderly abakugayo abakugileyo or the aging as we call it here so just learning with what the aging or as we age the stuff we need the skills we need and the skills we need to sharpen and at the same time the skills I could take advantage of and make a living out of that's what I turned into a business
manje nxa usuwenza umsebenzi onjalo awuzange uhlangane lezinye indubo yini eziyazihlangane lo muntu oqala ibusiness
lezo ngazithola sibili so as such You know, lapha sikhona thina lapha. First of all, ukuthi ngumuntu we onsundu. Ukuthi ngingene into any business arena and be taken seriously. For one, ngikhuluma ngiyagiliza. Esithiweni ngiyagiliza. Gwalaba balapha. Ngiphinde ngiphinda ngena ngilo, you know, ngile color, as we put it here. It's a very difficult, not just industry or market to break into, but just the whole business sphere to be taken seriously as a black person and to be taken seriously as a foreigner. But I come with credentials that a lot of my fellow black people do not. You know, ngihambile ngafunda sibili ngifikile university eyalapha ngadlulela phambili ngayathatha i-advanced, you know, i-degree elaphambili. So nxapho ngingene la bantu banokuhlonipha ukuthi no usislow noma esenza kwenzayo, you know, I think into ayenzayo into elengqondo. So kuba nzima but kuba lula nxapho umuntu engathatha isikhathi sokuthi akhulume lawe azame ukuthi akuzwisise ukuthi ungubani uvela ngaphi njalo ubuya lani.
Manje likhona yini ongaliphosela ilizwi elokukhuthaza abanye ikakhulu abesifazane abafuna ukungena kubhizimusi lapha eMelika?
Yeah, likhona sibili ngithi, you know, don't give up. Singa you know, ama opportunities akhona and uma umuntu uzinikele, uzimisele njalo ufuna sibili ukwenza into yiyo and kuseqinisweni.
Bakhona esikhathini esiningi ababekhulume ngokuthi ukwenza ibhizimusi eMelika kunzima kakhulu. Ngiyabona ke wakhuluma ukuthi zikhona ingxaki odibana lazo ezifana lokuthi ngonsundu lokunye okunjalo. Kodwa nxa kubuya lapha esikhwameni emalini ukuthi uqalise ibhizimusi, iyatholakala yini imali?
Kulezi hlengo ama-programs athile abantu asithi ngama-minorities, abantu besi abangasomakhiwa, you know, abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo, you know, across the world. So bayazama ukuthi ba-promote ukuthi kungabi one-sided ukuthi kugcina kusuka ngowesikhiwa kuphela. So uma ulama qualities walana ngikhulume ngawo oqala ukuthi uthembekile useqinisweni uyasebenza sibili gadalala and what not, 9 times out of 10 kulo muntu okhona ongakunceda and onga, you know, uthemba ngawo ukuthi lo muntu lo into abuya ngayo singafaka imali kiyo simncedise ukuthi aphumele.
Lo nkosikazi Angela Hardy Moyo ohlala edolobheni lePennsylvania khonapha eMelika. Umsebenzi wokwakhiwa kwendawo yamavinkili lamabhizimusi yakulezi nsuku koBulawayo eGordini Mall ukhangelelwe ukuqala ngumabasa lanxa sowuqhamuke ungezwani ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni phakathi kwekhansili yakoBulawayo iTerracotta kunye nengatsha zikahulumende ezehlukeneyo kuhlanganisa nabantu abathengisela eGodini manje. IGodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa uqobo ekuqaleni kwenyanga ezayo kamabasa, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe lindawo eTerracotta, umnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Njenge Terracotta i-contractor yetu Oliviero Construction sivumelene labo ukuthi mhlaka 1 March kulonyaka besithe bona they must be prepared ukuthi bangene ku site baqala umsebenzi. Ukuqala kwabo umsebenzi is to do simple things like ukugombolozela i-site. So sifake i-boundary on the site to make sure it's a secure site. After that siyaqala ke ukwenza ama demolition works and then also in those demolition works sifunguyenza is that ngemva maybe let's say 2 months sifuna ukuthi senze i groundbreaking. So leyo groundbreaking okwamanje we are targeting ngesikhathi se trade fair ukuthi senze that groundbreaking activity. So those are things that we've been planning.
Isikhulumeli secouncil yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebanikeza inkampani yeTerracotta indawo yokwakha igodini.
Project lay egodini redevelopment ya handed over to the developer mhlaka 25 January. We handed over the site esikumeleleyo kathesi ukuthi mhlaka 1st March bazamova on site, but in the meantime silalokho kuthiwa i-relocation kulabantu ofanele besuke ngoba igodini kathesi kulabantu abasebenzela khona, ama-transport operators, ama-informal traders, labanye nje abalezakhiwo khona phansi. So laba abantu bazamova by end of February to allow i-work to start ngo-March. Ngo-March siqala ngokudiliza kumbe i-demolition of the site and clearing of the site by the constructor.
Omunye wabathengisa ezimele umnumzana Methuseli Donga usole indlela abaphathwa ngayo yikhansili ethi abacaci ngokuthi bazathola yini indawo zokuthengisela ngemva kokwakhiwa kwemolule.
But the way you are doing now, engineers and I want to be considered. Certain things and trusting about them, or telling no, engineers are I don't know. Internationally, is there any document, any sign now, you can report and see Council as a situation? I'm a better so, okay, as a case, cut it for a case is when he's resin down. I'm a weird and ye, as in dynamism, as it is. With equal engagement, this is a signera between our seed fathers, the local and the Terracotta, and the informal trade.
EZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba sewavalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall kodwa bathi kungabachiyi endlaleni laloba kukhangelele ukuthuthukisa ezamabhizimusi kobulawayo kanye lokudala imisebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yomculo othi vikela uvela kumama kaNola lamagabazi usithembile Mlotshwa phela usenator eLojays Maravini. Besigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Lamukela ngemibono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukube phethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.